siyamangala njalo siyadideka ngokwenza kweSadak. Kambi iSadak izafuna ukuthi kuze kufa abantu abangaki, kuthunjwe abantu abangaki, kube legazi elingakanani ukuze ithi eZimbabwe kulamacala afana ukuthi alungisiswe. Sasithembile sibone ubaba upresident weSouth Africa Ramaphosa etumela i-envoy zakhe ngapha sithi baza kuluma ngohlupho oselungene endlini yeZimbabwe. Yikho ke thina siyamangala abantu bonke beZimbabwe babambwa ngaphansi ukuthi kanti SADC club yamapresident na o i-social club nje ukuthi ababusi bayancedisana bengasolani bengaphandana amacebo okubusa abantu ngombuso omuhle. Siyazi mhlophe ukuthi abathungameli beSADC abanye bagcina besithi ukhetho lweMalawi oludlulileyo lolwana olwagcina selubhidlizwa yikhodi abesithi lulungile. Konke lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi labo ababusayo ngalesi sikhathi, amapresident akhona ngalesi sikhathi eSADC, bayancedisana ukuvala ububi bomunye. Kungani i-social club or boys club ukuthi hayi umfowethu lo club yami noma engaziphambanise njani.